Sawubona Mr. Gande. Ukhetho lwama midterms mina bengikhangelele ukuthi impumela yakhona izawubambi kakhulu kuma Democrats njengendlela vele okujayeleke ngayo. Bayacho nje ukuthi ihistory itshengisa ukuthi nxa iparty ebusayo ngesikhathi sama midterms into nxa zingahambi kuhle elizweni bayaluza bayalahlekelwa ngama seats ku Senate la ku Congress. Kodwa ukukhanya ukulahlekelwa kwama Democrats kube kulutshwana i-election ingakabi khona abantu laba bakhangela ngezelizwe lani kanye ama journalists belisithi ama Republicans azaphuma lezihlalo eziningi kodwa isihlalo abasabangalazo. Mina impumela yakhona le bengikhangelela ukuthi hayi kuza kwenza ukuthi i-last term ka-Biden ibe nzima kakhulu ukubusa ngoba bekuthiwe ama-Republicans azathatha i-Congress aphinde athathe le-Senate. Kodwa akusabangani ngaleyo ndlela lanxa kusesekhona okunye esikumeleleyo kodwa mbona ngani akusoze kube ngendlela ilizwe nje kumbe bonke abantu kade bekukhangelele ngakho.
Ubona ungani kuyathengisa yini lokhu ukuthi yiyo indlela ezaphuma ngayo ukhetho lokudinga umongameli?
Ukhetho lukamongameli olubuyayo ngo-2024 luza kuya ngokuthi izinto ziyabe zimi kanjani. Njalo singakhohlwa ukuthi mina ngananzelela ukuthi ama-Americans bayakhohlwa masinyane. Izinto ezibathume ukuthi bavote kathesi ayisizo ababephitsheke ngazo ngo-2024 kuyabe sekuguqukile sokusiya ngokuthi ukuthi izinto vele zibamele njani. Angiboni ukuthi impumela yama-elections la kathesi yiwe engakhangelelwa ukuthi ngaba yimpumela yama-elections ka akamongameli ngo-2024 kuzabe sekukhona okunye okuningi kakhulu kuzabe sekwenzakile and kuzabe kusiya sitsho ngokuthi ngubani oranayo ku-election. Nxa kuyabe uTrump irana loBiden kungaphuma kuze kuphume kube njengendlela okwaphuma ngayo ngomnyaka nge-election edlulileyo but nxa kungabanye abantu abaranayo ukuba ngopresident then impumela zizaba ngokunye but angiboni ukuthi ama-midterm yiwo angatshengisela ukuthi i-election eka-2024 eka-president izaphuma njani. Abantu balapha bayakhohlwa inflation ingalunga nje khona phe izinto zingantwa ziyalunga babe sebekhohliwe kade bekuvotela nge-midterm sebecabanga okuyabe kuluhlupho khonapho ngaleso sikhathi.